VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla 9 kwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama industry amqoka sikhangela okokuqala kwezokulima i-agriculture kukota yokuqala yehla nge-9.4%, ikota yesibili yakhwela nge-13%, ikota yesithathu yehla nge-12.3%, ikota yokugcina eso yakhwela nge-9.7%.
Uhlangothi lwezimstats lwethula umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho elizwe kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya ku-2022.
So ukuthi amanye ama-parties akaqedi ukukhetha abantu abazawumela kutshengisela ukuthi abakwanisi ukuzimela abana nomiven i-direction ukuthi bangayenza.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga ebhalatshane lephalamende lawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lokho uhlelo lolu lusenziwa. Inhlanganiso ye-Fraser Institute ethi eleZimbabwe lisemuva kulamazwe wonke omhlaba jikelele ekutholeni abafisa ukungena kubhizimusi lokwemba amatshe aligugu lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngokuqhuba uphenyo lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZimStats namhla lwethule umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho welizwe kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya umnyaka ka-2022. U-Anastasia Ndlovu usipha lolo daba.
IZimbabwe National Statistics Agency ibika ukuba inezigaba zomnotho eziphose zifike ama-20-18 abazicubungulayo ukuthi ziletha inzuzo kumbe hatshi. Umsebenzi wokulima, ukulungiswa kwempahla ehlukeneyo, okwemba ezokwethulwa kwemibiko, okuthenga lokuthengisa, owamandla kagetsi leminye, yiyo ebikwa ihamba phambili ekuthuthukiseni ezomnotho welizwe. Umnumzana Sifiso Mpofu kwetha lezimstats uchaza kabanzi ngempumela yokusebenza kwezigaba lezi ezomnotho ezweni.
Quarter 1 yayehla ngo-16.1%, then ama-quarter 2, lo 3, lo 4 akhwela ngo-3.6%, 5.6% and 6.8% elandelana kunjalo. Sensiya kuma-industry amqoka sikhangela okokuqala kwezokulima i-agriculture. Agriculture kukota yokuqala yehla nge-9.4%, ikota yesibili yakhwela nge-13%, ikota yesithathu yehla nge-12.3%, ikota yokugcina eso yakhwela nge-9.7%.
Umqondisi weZimstats uMnumzana Taguma Maonde ubike ukuba kusukela ngomnyaka ozayo bazagcila ekucubunguleni amabhizimusi ezweni phansi kohlelo abalubiza ngokuthi yi-economic census. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Mandla Chuma uthi ukwehla kwe-inflation akutsho ukuthi ezomnotho zimi kuhle ezweni.
Ngoba ngawukhangela indlela idola kuleleliwe ngalo ezeli 1:2,000 kuqathanisa ledola kwe-America, kutshengisa ukuthi kona into zinzima, inflation ikhwelile. Ngoba emkambweni wensitha lo bathi black market yikho lapho kule rate eyiyo esiyaziyo ukuthi i-rate ebambeka not le government yokuvala abantu emehlweni. So ayi bazixoxela nje lapho ngabe zithi inflation yehlile.
Ocubungula ezomnotho uMnumzana Efincube uthi isilinganiso se-GDP ezweni asihambelani leholo lezisebenzi lentengo yempahla.
Isimo somnotho siyadilika, izinto ziyakhwela ziyaphezulu, abantu abaningi singakho kusho ukuthi abasebenzi abazozinzuzo thizeni ezakwazi ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo, bakwazi ukuya esikolo, bakwazi ukuya esibhedlela, bakwazi ukuba lokudla okwanele okwakha umzimba. Ngakho ke inani labantu abangabayanga kakhulu labalala bengahlanga labangazuzi ukudla nje kwanhlobo liza yalokheli isandla liqansa lisiya phezulu okuyinto enzima kakhulu phezu kobunzima abantu akade vele sebelabo kuze kufike manje.
Ukugudeka komnotho weZimbabwe i-inflation ibikusilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75% ngenyanga edluleyo kamabasa. NgoZibandlela yedlula isilinganiso sokuphethwe kabili i-101.5%, ngoNhlolanja ibiku-92.3%, ngoMbimbitho ibiku-87.6%, okudale ukuba amabhizimusi amaningi adonse nzima ngapha intengo yempahla ehlukeneyo iqansa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lokhu lolu hlelo lwaqalayo. Lokhu sokudala imibuzo yokuthi kambe i-CCC isilungele na ukumelana lebandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ukuba akusensuku zatshwala engakethuli ilanga lokuqhutshwa kukhetho. Abe-CCC baqale uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho besithi abasoze benze ukhetho lwama-primary elections kodwa uZulu nguye ozazikhethela ezabelweni labo afuna ukuthi abamele. Ngesikhathi iqala ukhetho lolu i-CCC yathi luzaphela ngemva kwamaviki amathathu kodwa sekwedlule inyanga uhlelo lolu lwaqalayo kodwa kuze kube manje lokhu ingakethuli uluhlu lwamabizo alabo abazayimela kukhetho. Ingcitshi zithi uhlelo lolu lukhanya soludale inkinga ezithile sokungakhanyi ukuba ngubani ozamela i-CCC nanko ilizwe sesisalwe izinyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. Enye yalezi ngcitshi umnumzana Elisha Sithole osebenza e-Coalition ye-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe uthi kusobala ukuba uhlelo lwabe-CCC solubhekane lobunzima.
Kune-confusion ukuthi onguye ngubani. Kodwa into eyenzeka naye ukuthi ama-strongholds awe-MDC kaTsvangirai amaningi aphuma angena kule ekamonzora. But kathesi ngenxa yokuthi ukhuphe usephenduka bonke abantu labana sebephenduka nokhuphe futhi. But abadivesitele andawuchangisa balokhe befuna ukuthi bona kuphungulwe bona.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi ecubungeza umbusazwe efeyenza izimele umnumzana eBhedube yena othi i-CCC wakumele yenze ukhetho lwama-primary.
Sokuthi amanye amaphathi akaziqedi ukukhetha abantu abazawumela kutshengisela ukuthi abakwanisi ukuzimela abala noma even i-direction ukuthi bangayenza njani.
Kodwa abe-CCC bathi uZulu akumelanga ethuke ngoba sebekusibanga saphezulu njalo uluhle lwamabizo alabo abazamela ibandla leli eseseduze ukwethulwa kumphakathi. Lokhu kuthiwo ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Mafam.
Asikakhuphi amabizo ama-candidates ama-councillors lama-MPs ngezizathu zokuthi sifuna ukwenza izinto zethu zibe mncwaba zingaphazamisa abantu kwenzela ukuthi konke sikwenzayo kulandela indlela. Umhlahlandlela wethu wawula ama-stages amane awe-nomination, awe-vetting, awe-caucus by the stakeholders sokubuya i-announcement yi-political organ of the party. Njalo sibona ngani asiphuzanga kangako ngoba siyakwazi ukuthi abantu bamelele ukuthi sikhupha amabizo.
Umnumzana Admire Masikati webandla le-ZANU-PF ozancindisa esihlalweni esempopho ngamzilikazi uthi ibandla lakhe lilungele ukhetho ukwedlula amabandla wonke elizweni.
Lokhu kwenza ukuthi njengebandla siyenze kube le demokrasi ukuthi abantu kumbe abakhokheli bebandla ngabantu abazamela ibandla le-ZANU-PF ukhetho lokuyayo olika-2023 bavele ebantwini.
Amabandla afana le-ZAPU, NCA, le-MDCT namanye lawo kawawethula uluhlu lwamagama abazawamela ukhetho lwalonyaka besithi bakadinga ukuba ngubani abafanele uncintisa umnumzana ebed jamuka webandla le ideas party of democracy IPD uthi ibandla lakhe lizaqeda ukukhetha inkokheli kumalanga alandelayo
ama primary elections yahamba so sesiqalisile ama preparations ethu so sizaliyasisa very soon ama MPs ethu azasuka ebantwini then ama councillors ebantwini
kuminyaka edluleyo abamabandla aphikisayo bavame ukukhonona besithi ukhetho aluqhutshwa ngendlela kodwa abanye bathi ukuqoqeka kwezanupf kwenza inqobe ngezikhathi eziningi umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba uzaphawula ilanga lokhetho kunsukwana ezilandelayo khuthaza uzulu ukuba avote ngokuthula ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Iqhubekela pambili impi yomvukela kwele Sudan okulabantu abafika inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 700,000 asebebaleke emizini yabo basabalala ilizwe lonke. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho likahulumende lecele lebutho elilamandla amangalisayo ele-Rapid Support Forces bebelwisana okwesabekayo namuhla eGhartoum. Inhlanganiso ye-United Nations International Organization for Migration ithi baningi abantu abafisa ukuyaphephela kwamanye amazwe. Kusenzakala konke lokhu, amacelo omabili alwayo alezithunywa ezikwele Saudi Arabia ezizama ukumisa impi yomvukela le. Abalwayo nguGeneral Abdel Fattah al-Burhan loGeneral Mohamed Hamdan Dagalo abasusa umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. EZimbabwe selihlenge abantu abedlula kancane amajumi ayisithupha 63. Kubikwa ukuba abathathu lokhu befisa ukuhlengwa ngurhulumente. Sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela udaba lolu ekwelemelika.
Impilo eseSudan iyadanisa sibili kakhulu. Yokuthi nje izinto zakithi eAfrika ziyadanisa ukuthi abantu kabananzelela ukuthi impilo iqakathekile kanganani. Ngoba ungakhangela lapha ama generals la amabili la alusanayo eSudan. Ungakhangela kuhle kuhle sibili akulantwelelwayo khona lapha ngaphandle ukuthi abantu bafisa ukuthi omunye abe mkhulu kulomunye kuphela. Kodwa ke kwenzakaleni kwakhona khonokho akutsho ukuthi khona bona laba ama generals yiba abalwayo. Basebenzisa abantwana babanye abantu ukulwa ukubhidliza i-infrastructure ukwenza ilizwe libuyele phansi. Ungakhangela ukubaleka kwabantu besuka eSudan laba bamanye amazwe yabo abebekhona lapha ama-embassies ukhangele konke lokho okwenzakalayo kuyadanisa sibili kakhulu. Mina ngibona ngathi hayi kusesekhatshana engxenye ukuthi beme ukulwa lokhuyana ngoba kakukhanyi olesandla phezu komunye. Mina ngangikhumbula ukuthi engxenye i-army yakhona e-generally law oliphethe i-army uzaba lamandla ukuthi ehlulelwana obuya eseceleni lo owe-rapid forces.
Ubona azani kodwa kuyagcina ngani empinile ngoba kukhanya azani ziyakhala okumangalisayo Mthombeni.
Kuzaqhubeka kulwiwa kubhidlizwa abantu belamba abantu bebaleka abantu bechitheka ilizwe lichitheka lalo libuyela phansi. Okudanisayo ukuthi isikhathi eside bona laba ama-generals babelwisana lalabana abe-South Sudan bengathi kuyalwiwa khona ngale iminyaka yonke leya nedluleyo. Kodwa ke labana sebengathi balokuthula sekusilwa bona labo bobabili. Le nkulumo zabo zoneza abazenzayo angazi ukuthi zizalethani ngoba nxa belokhe belingana kungekho owehlulwayo ambona ukuthi kuba lokuma kwempi le masinyane.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela okwenzakala kwele Sudan ekwele Melika. Sixoxe laye eseDallas, Texas. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. uMongameli Joseph Biden weleMelika ubikwa ezaba ngumkhokheli wakuqala welizwe lakhe ukwethekelela elePapua New Guinea sesisembusweni ngoba eza kuya kulelo lizwe ngemva kokugqiba uhambo lwakhe kwele Japan evela emhlanganweni we-G7. Lokhu kwethulwe isikhulumeli sesigodlo sikamongameli ese-White House uKarine Jean-Pierre. Kulezidumbu ezingamakhulu edlula amane 404 ezifunyanwe emifuleni ehlukeneyo e-DRC engozini yokuthathwa kwabantu ngamanzi ngemva kokuna kwezulu likazamcolo. Iziphathamandla zakulelo lizwe zibika ukuba kusese lamakhulu lamakhulu abantu abangaziwa ukuthi bangaphi, bangabe bedinga uncedo lokuhlengwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi eliZimbabwe lisemuva kulamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekutholeni abafisa ukungena kubhizimusi lokwemba amatshe aligugu lokunye. Inhlanganiso le yethule umbiko lo namuhla kulandela uphenyo elwenze nyakenye emazweni ambalwa. Ithi amazwe ale mithetho engaqedakaliyo lokunye okuvimba osomabhizimusi abangizama ukungena kwezokwemba akuqela ele Mozambique, South Sudan, Angola, Zambia, South Africa, China, DRC, Papua New Guinea, leTanzania. I-Fraser Institute ithi amazwe agoqela ele Melika, Canada lamanye akwenza kube lula ukuba osomabhizinisi bengene kubhizinisi lokwemba okujiyeneyo. Uphenyo lolu lwakhangela njalo ezombusazwe, ezokuthwala impahla, imigwaqo, isimo sikaZulu, ukulisana endaweni zokwemba, umthelo we-tax lokunye. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathintambo kahulumende obona ngezokwemba okujiyeneyo kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF.
Angazi ukuthi yena kulukhuni ngaphi, yebo phela asikubalekele ukuthi kwezinye indawo kuba khona i-corruption, abanye bafuna ukuthi imali esikhwameni sabo kuyatholakala khona kufana njengoba sikhangelele umbono lo khona we-corruption ngensuza namhlanje. But kodwa-ke okukhona yokuthi imumo elizwe nemithetho ekhona elizwe hhayi kayixothi muntu, iyavumela ama-investors abazomayina. Akhona ama-foreign companies amayinayo lapha eZimbabwe, angikazihlakani lo hlupho. Konke obolatinabo bani bani bayamayina, asingazihlakani lelo hlupho olunjengalo ukuthi abantu bangaphandle abafuna ukuthi benze imisebenzi enjalo bathola kulukhuni ukuthi bancediswe, bathole ama-license, bathole yonke into. Kone nje abantu bethole ama-license izinto abantu abazimele bodwa abangasho ama-companies abanye abaprojectayo besenza nje bathola nje ama-license babanjwa kuhle kakhulu kugatha le-ministry ye-mine.
Abanye abantu nje abazimeleyo laba kumabandla aphikisayo bathi hayi bo phela velo be lomgodi awula qinisi ukuthi kusasa uyathathwa ngubani, baba yabekuzompolela abanye abanye abakuchayayo into ezinjalo. So ungazani kulohlupho khona
khona okokithi kuyatholakala ezikhathini eziningi ukuthi abantu kulamagovu phela kithi singakubalekeli khonokho, ungakhaleleli igovu lakhona ngelakobani. But amagovu akhona athi engazwa kuthiwa imayini nangibona khona kwezikhathi kwakusenzakala kwakula munye ubaba emkambe ngebizo wayethi engazwa kuthiwa igoldi ligobhoze kwenye indawo, sithiathi indawo yakhona ngeyakhe nani. Kodwa wagcina sekukhuzwa izinduni umuntu wakhona ngaleyo lisaga wayezama ukwenza into ezinga zenye. But asikubalekeli kithi ukuthi ukuganga kuba khona vele, but lezo yizigame phela kithi sezenza umsebenzi wokubhama siphambane kwinhlelo yokuthuthukisa ilizwe.
Umnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxa laye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC uthi kuningi okungenziwa kahle, okungenziwa kahle nguhulumende weZimbabwe.
lizakhumbula ngesikhathi sikamgabe sasile Indigenization Act eyabalekisa abantu abaningi. Kuthe sokungena laba ongabula babusayo manje, abazange babe besacaca ukuthi benzani ngaleyana policy. Okwesibili okungathandwa ngama-investors yi-politics engekho stable. Akwaziwa ukuthi kusasa i-army izavuka ithethe yini, kumbeni umnango kuzaqhubeka, kumbeni i-opposition izathatha. So khonokho yikho okwesabisa ama-investors.
Ye, nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe manje kutshoni khonokho?
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu uma sikhangele ilizwe lakithi eZimbabwe, ngenxa yokubana siku-situation esingathi thina i-desperate edinga ama-investors. Unfortunately, ngalezi zathu ezimbili nje kuphela, zikhona eziningi engiziqambileyo. Ama-investors angeke aze unless and until sibe stable politically, unless and until kuze kube ne-policy clarity. Kodwa-ke kuyalungiseka lokhu. Njengoba sisiya ekhethweni, izikhathi eziningi vele kuba unstable. Engathi isizathu esesithathu kubana siya ekhethweni, njalo ama-investors ayaphehlela emuva efuna ubona ukubana kuzenzakalani kulelo khetho. So-ke ufanele sibe labantu ababusayo abazayenza i-stability in terms of i-politics. Okwesibili, abaza kwenza i-policy in terms of investment ibe very clear. Njalo ama-issues e-corruption.
Umzala Fortune Mlalazi, ubandla le-CCC, besixoxa la ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Kulabatsha abathi ukuyafunda emakolitini ukuchitha isikhathi ngoba laba bangafundanga kangako bakhomba ngophakathi abafundileyo besidla ingqoqo zomlomo. Kubika uTobias Mudzingwa.
Osakhulayo ubheka impilo Ncube ohlala koBulawayo uthi kungcono ukuphanda imali kulokuyafunda emakolitshini ezifundo zaphezulu.
Inani labantu abangaqhatshwanga liphezulu kakhulu, okungangokuthi ukuya e-university kuchitha isikhathi lokudlalisa imali ngoba umuntu uzaqeda athole lelo degree kodwa awuswele umsebenzi.
Kodwa uBinon Ncube okhokhela inhlanganiso emele izifundi eZimbabwe National Students Union uthi kuqakathekile ukufunda emakolitshini.
Kuzafika isikhathi lapho uthi lizwe lizalunga khona. Lapho elilunga khona, abantu kuzamele bakhuphe amaphepha okutshengisa ukuthi bafundile kwenzela ukuthi benelise ukuqhatshwa. Akusoze kuthathwe abantu okuthiwa ngama-dealers abalemali, kuzafuneka amaphepha. Sithi thina abantu abatsha abaqhubeki ngokufunda.
UMajuri Mathe ohlala eKwekwe uthi uma abasakhulayo behlolisisa okwenzakala eZimbabwe kulezi nsuku, babona ungane ukuthola isithupha semfundo yaphezulu akuncedi lutho.
Abaningi abaya emsebenzini after i-university bayaqalisa katsha ukufunda umsebenzi. And most of abantu abaya e-university, most of them are copy and paste students. They don't know anything. So experience is better than university.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Uyemoyo, uthi uhulumende nguye owenza ukuba abatsha bekhangelele phansi izifundo lezi.
Nxa sikhangele isimo sokwenzakalayo manje, ukuthi uzathola umuntu ole-degree, uthole umuntu ole-diploma, uthole umuntu ole-masters, usebenzisa indlela ekhulunywa ngupresident okuthiwa yikungwavangwava. Angikwazi ukuthi kutshoni kungwavangwava. Osokusenza kinja izibonele kungcono ukuthi ivele ingasayo esikolweni iye ngwavangwava.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi Useni Sibanda, uthi abatsha kumele befunde okuzwayo ngoba balakho labo ukuthola amathuba emisebenzi elohlonzi kwamanye amazwe.
Umhlaba wonke usuyilizwe elinye elilodwa. Ngakho kuyakwanisa ukuthi ufunde lapha eZimbabwe uthole umsebenzi eSouth Africa, uyethola umsebenzi kwezinye indawo. Ngenxa yokuthi lokho okufundayo la uyakwanisa ukuthi ukusebenzise kwezinye indawo. Ngakho abatsha kumele sibakhuthaze ukuthi bafunde.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo yaphezulu usikhuca mfundo Amon Murwira uthi abatsha akumelanga bemelele ukuqhatshwa uma sebephutshe izifundo zabo. Uthi kumele besebenzise ulwazi lwabo oluphezulu ukwenzela ukuziphilisa. UMurwira uthi kumaviki asanda kwedlula izikolo zemfundo yaphezulu zaphiwe izicoco ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokwenelisa ukulungisa okuthiyeneyo ngemitshini yakulezi nsuku okuncede ilizwe ukuba lingakuthengi kwamanye amazwe. Umeli wePhumula edalele iParliamente njalo olilunga lekomiti ebona ngezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu kuleli dale, uNkosikazi Sichelesile Mahlangu, uthi umbono wokuthi ukuya emakholishini yokuchitha isikhathi uzabisela muva ilizwe.
Ilizwe lethu kalizama ukuguquka shuwa, ngoba eqinisweni elizweni lethu ongafundanga kusi sikhathi uzabe ngcono, ngoba ongafundanga maybe nguyo le mali ukudlula ofundileyo. Asikuqakathekiseni lukhonoko, ngoba kudala sasisazithini ukuthi umuntu ofundile ikakhulu umbalisi nguye okhangelelwa njengomuntu ophezulu, kodwa khathesi umuntu ozithengiselayo o umuntu oyenza kwenzayo, ngoba bakhuluma ngokuthi bayankwava nkwava, usengcono kakhulu kulo oqeqetshileyo.
Kulinganiswa ukuba izikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe zipha izithupha zokuphutsha izifundo ukuzifunda ezingafika inkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ngomnyaka, kodwa balutshwana okumangalisayo abenelisa ukuthola imisebenzi kumankampani lakuhulumende. Abanye behluleka ukwenza imisebenzi yezandla ngenxa yokuswela imali, ukusilela komlilo kagetsi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Unkosazana Lawrence Banda odabuka eZimbabwe usebiselwe esikhundleni somkhokheli wenhlanganiso yeStreet Net International ebona ngenswelo zabasebenza emigwaqweni emazweni adlula kancane angamajumi amahlanu.
International lishabaliso esebenza labantu abathengisayo, abathengisa emigwaqweni, abathengisa emamakethe, abanyenzalo abantu benza imisebenzi vela etshiyeleyo. I-Street International itholakala ebazweni abo-54, sisebenza nama-organizations aphosa afike 57 abenza imisebenzi efananayo abamele abantu abasebenza emgwaqweni, okugoqela ne-organization esinayo eZimbabwe, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association.
Ye, sizokuthola usandukukhethwa ke ukuthi ube umqondisi kumbe umgcini sihlalo wenhlanganiso le. Yakusitshela ngamafutshane ngakhonokho.
Yebo, ndibe ngikhethiwe. Amalunga eStreetNet evela kuwo wonke amazwe abebuthene eRwanda eKigali kwenziwa ke ukhetho lwabakhokheli abatha beStreetNet. Ngenhlanhla ngibuyiseliwe esihlalweni, ngoba kusukela ngo-2016 bengiyikhokhela iStreetNet. Ngaqala ukukhethwa ngise-India ukuthi ngibe ngu-international president. Kwahlala iminyaka emithathu, bayakhethwa njalo eKyrgyzstan. Lo nyaka ngikhethiwe eKigali ukuba kuqhubeke ngibe ngu-president weStreetNet.
Ye, kutshoni kuwe khonokho njalo lelizwe leZimbabwe?
Mina lokhu kutsho okukhulu kakhulu, ukuthi eZimbabwe singabantu abahlelekileyo. Singabantu abahlelekileyo kubi nje ngoba ilizwe lethu alibaba kuhle kwezomnotho nakwepolitiki, kodwa abantu beZimbabwe bahlelekile, bayakwazi ukuphatha imisebenzi, ngoba kuyisibaba ukuthi amazwe wonke la aphubelelayo afika 57 babebelokhu bephikelela bekhetha umuntu weZimbabwe. Batsho nokutho ukuthi bangikhetha nje ngoba ngibezela kuhle umsebenzi, ngiyikhokhela kuhle iStreetNet. So lokhu kuyasijekisa ukuthi njengabantu beZimbabwe sinobuciko ekwenzeni izinto. Okusilelayo nje yikho kholokhu ukuthi kwezombusazwe angazi ukuthi sehlulwa yini.
Unkosazana Lawrence Banda okuhlanganiswe yeStreetNet International besixoxa laye eseHarare. Ulive Talk namhla uhlelo lwabatsha olwe-The Connection untungabeli komo oxoxela osakhulayo ngamabandla ezombusazwe ehlukeneyo ngamalungiselelo okhetho lwalo nyaka. Singake sihlukane isihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhlangothi olwezimstat lamhla lwethule umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho welizwe kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya kumnyaka ka-2022. Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende lawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lolu khetho lwaqalisa. Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithele Zimbabwe lisemuva kulamazwe wonke womhlaba jikelele ekutholeni ukungena kubhizimusi yokwemba. Siqhuba lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisayo ngumthembo Sithemba uKibs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.